Okokuqala angimzwisisi ukuthi thina njenge-MRP sihlukulumeze ngani MDC Alliance. Uma ngisakhumbula kube le nkulumo ephume futhi ku-Voice of America ikhutshwa yi-MDC isithi yona yona akusoqinisa ukuthi MRP ile support enkulu endaweni zabonkayi. So ke angazi ukuthi njengoba kuyiyo i-MDC eqala ukukhuluma nge-MRP ukuthi MRP ingatshela abantu amangithi le support yona ingalayo. Nxa ukuphendula kwa-chairman wethu eMathebele North inkulumo ekade ikhulunywe yi-MDC engingasakhumbula ukuthi officially yabade ikhulumile mbani, kuyikuthi yikho lokhu uMagalela Mafa engumuntu omdala kangaka abanye bethu esimhloniphayo akutshoyo ukuthi sihlokoza ibandla le-MDC Alliance njalo sesifana lezanu PF, aphinde futhi ajike athi thina le njenge-MRP le-MDC kaMonzora sithunywe yizanu PF. Kambe kayisuyo yini osesithethisa, ngoba okokuqala i-MRP ayikaze isebenzele MDC kumbibe ku-MDC. Engicabanga ukuthi abasetshenziswa izanu PF yibo kanye i-MDC Alliance yabochamisa layo naleyi MDC kaMonzora akhuluma ngayo. Ngoba okokuqala sizakhumbula ukuthi sithe siya kuma-elections ka-2018 uRobert Mugabe waphuma esithi usekela i-MDC Alliance ekhokhelwa nguChamisa, njalo kwaphuma lapho lasezindabeni ukuthi uRobert Mugabe lalabo kwakuthiwa ngabe G40 bancedisile i-MDC kaChamisa ngemali yokuthi becampaign ukuze bakhuphe iZANU PF. Ngoba okokuqala iZANU PF thina njengemthwakazi Republic Party silwa labo, sibanga le ndaba ye-1979 Shona Grand Plan abayibhala bekhuluma ukuthi bazobusa njani amaNdebele, bawahlukumeze kanjani, abawathathele umnotho wabo layo yonke into eyenzakalayo kwelakithi langaphambilini kokuthi basibulala ngegugu rawundi. Nxa sikhangela ke ibandla le-MDC Alliance lunalela uMagalela Mafa alikhulumelayo libhalile layo i-Code Triple X eyokuthi bajabula ukuthi sebethathe over iMathebele Land, njalo bakwanisa ukufaka ama-council officials awesishoneni lama-MPs. Konke lokhu sikubonile kumphumela wokhetho luka-2018 lapho uNelson Chamisa yena lowo uMagalela Mafa akhuluma engaphansi kwakhe osifakele khona amashona councillors angu-17 kobulawayo, wasifakela lo deputy mayor olishona ongukambarami okuyinto engakazi yenzakale kumbali yakobulawayo. Konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi i-MDC Alliance leZANU PF azihlukananga, ngoba zombili zilande ukuzodiliza umthwakazi, zilande ukuzoyenza thina njengabantu bakomthwakazi ama second class citizens ezweni labo khokho bethu. Angikafuni ukukhuluma ngepersonality kaMagalela Mafa njengoba nje eseqala ukukhuluma ngami lokuthi ngumzukulu kaMambo. Angikafuni ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume, ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngaphi elizweni leZimbabwe. So ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume ngento epersonal, ngoba sekukhuluma ngami kupersonal. Njalo thina akusomfihlo ukuthi singabakaMambo, ye singamalozi, kathi yena ucabanga ukuthi thina siyimhlobo bani.